Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngingali tshona njani mthwazi omuhle, siyalambulela umsakazi weStudio 7 namhlanje ngesonto mhla zilithumi lambili kuNcwabakazi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende wakwele Zimbabwe uthi usekufezile okuningi okufiswa lilizwe leMelika ukwenzela ukuthi amazwe la avuselele ubudlelwano.
Some of the issues it raises, e.g. rule of law and enjoyment of freedoms, have been ushered in by the new dispensation.
Okunye okuvezwa ngumthetho lo sesikwenzile okunjengokulandela imithetho yelizwe i-rule of law kanye lokuthi abantu bakhululeke. Sesikwenzile konke lokho.
Ibandla lezanu-PF lithi kumele kulahlwe udaba lokuphikisa impumelo yokhetho oluphanyekwe yi-MTC Alliance emthethwandaba.
Emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwakamaphepha uhambise lakuye wamukela ngesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela.
Kodwa-ke umanyana we-MTC Alliance uthi ibandla lezanu-PF lethuswa ludaba lolu.
Amaphepha aseva lapho umuntu azakala ehlala khona upresident Emmerson Mnangagwa usebenza ekukumo nomuntu ababuilding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi usekwenzile okuningi okwethulwe ngumthetho weZimbabwe Democracy and Recovery Act osanda kuguqulwa nguhulumende weMelika. Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi okunye abakwenzileyo yikuguqula kumbe yikugoqela ukulandela imithetho yelizwe njalo lokulungisa ezomnotho. Uthi bekumele uhulumende kamongameli Donald Trump esule izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF okwakuthiwa bephula ilungelo loluntu. Ake sizwe uMoyo ekhuluma lelitatshe lezindaba eHarare ngodaba lolu.
Remains a challenge, of course. However, the USA is still, while it is still vetoes new laws.
Izitera ngumthetho olimigoqo okumangalisayo ngoba ilizwe leMelika lokhe livimba ukuthi ilizwe leli lithole imali ebolekwa namazwe atshiyeneyo. Loba kunjalo, ilizwe leMelika lizimisele ukuthi kube lokudlelana phakathi kwamazwe la. Umthetho lo uyakusho ukuthi sokube lenguquko kwezomnotho elizweni njalo lokuthi kulabantu abaningi abavela kwaleMelika abakade bebona ukuthi siqhuba njani ukhetho. Lo ngumthetho esingeke sawulandela ngoba umthetho welinye ilizwe.
Some of the issues it raises, e.g. rule of law and enjoyment of freedoms, have been ushered in by the new dispensation.
Okunye okuvezwa ngumthetho lo sesikwenzile okunjengokulandela imithetho yelizwe i-rule of law kanye lokuthi abantu bakhululeke. Sesikwenzile konke lokho. Ukuza kwabantu abavela kwaleMelika ukuze hlolisisa ukuqhutshwa kokhetho ngokunye okwakufiswa lilizwe leMelika. Sibavumele ukuthi babuye kweZimbabwe. Ukwenza ukhetho olubalulekileyo kwenza ukuthi silandela okufiswa ngumthetho wezidera. Okunye njalo akumelanga udlakela olwaba khona kusanda ukwenziwa ukhetho ukuthi kubisele muva konke lokho esesikwenzile. Esikufisayo ukuthi kwesule izijeziso zenotho.
Neither should any other events blemish our recent harmonized elections. Therefore, the recently signed Zidera Amendment Act is unfortunate in that would rather there were no restrictive measures.
Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. Kodwa ke unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMoyo ukhuluma akwaziyo.
Akusuku zatshwala lezi ezedluleyo kubulewa abantu abayisikisi. So asebekulandi bedutulwa ngamasotsha avele ekhokhela yibo munye nabo. So osokuntintshile ukuthi sebefezile izinto ezasifuna izidela yiziphi. Asebekwenzile yikutshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi esasikukhuluma njengebandla le-NDC elikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa. Esasikhala ngesikhathi futhi kuseselo baba u-Morgan Tsvangirai. Sikhala ngokuthi iZANU-PF lamasosha lamapolisa bephula ilungelo loluntu. Namhlanje zilezithi labantu abayisithupha abadutshilwe ngamasosha. So kakula into abayifezileyo. Asebekwenzile yukuthi batshengise uZulu ukuthi esasikutsho kwakuliqiniso ngoba khathesi sokubone ngumphakathi wonke umhlaba wonke jikelele.
Ye, kodwa uyatsho ukuthi hayi khonokho-ke ukudutshulwa kwabantu akumelanga kubisele emuva konke asebekwenzile. Ungathini kulama?
Hayi, kuyabisela emuva. Nti uyakwazi ukuthi empilweni into yonke enhle oyenzayo iyabukwa. Kodwa mhlanu senza into eyodwa embi. Abantu bahle bakhohle ngoba usuvuselele isilonda esasicabanga ukuthi sesipholile yena sesigubhile wakhipha uqweqwe sesivuza igazi.
So kodwa ke ungathi ukuthi kumele kwenziweni phakathi kobudlelwano beZimbabwe leMelika njengoba sitsho njalo lokuthi lokho we-rule of law ezomnotho nalokho nje ngesilungu okuthiwa yi-freedom of expression kungani sokukhona. Ungathini kona?
Hayi, ezomnotho abakhuluma ngazo isinto bazenzi. Sile dayimana thimethi yazo lapho umgazi owasuke sitshele ukuthi kwantshontsha 15 billion nxa kuwukuthi baqinisile sibili ukuthi bafuna ukudlelana neMelika njalo bafuna iZimbabwe ibe yiZimbabwe ezathandwa ngumuntu wonke. Ngabasithathe kabesilithele imali naleyo ukwenza ukuthi siguqule ilizwe lethu ngoba singaba ne-15 billion udubo kuleli lizwe iyakwana imali naleyo iphindisale. Nxa sikhuluma kunje nje singahamba ezibhedlela abantu bayafa. So abakuntshintshileyo kuyeni ngoba isisekelo sombuso sithi khona ngilelungelo mina eyempilo enhle, right to health. Ingaphi leyo mpilo nxa abantu besifa kangaka kungela ngitsho khona kuthiwa ngumuthi. Abantwana namba sebefundile kabasebenzi. So batshintsheni yakhona ngoba yiwo amalungelo kaZulu wona lawa aqakathekileyo angantshintshwa nethu ngubani. Ilungelo lokuthi ngibe lempilo enhle, ilungelo lokuthi ngihambe ezibhedlela, ilungelo lokuthi nganelise ukukhuluma intando yami. Namhlanje ngakhuluma yakho intando, nangu Honorable Bithi ukhulume esithi khona yena kukhetha ubaba uChamisa uwinile wagcine sewumuntu esebaleke sejump border ezefunwa ngamapolisa. Sikhuluma kunjenge everyday uripota emapoliseni ngakabi kabili ngelanga. Uzibuse uphi ilungelo lakho selingaphi?
UNkosazana Dabita Khumalo ukubandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekoBulawayo. Ibandla leZANU-PF lithi lifuna udaba olwaphenyekwa emthethwandaba ngumanyano we-MDC Alliance lilahlwe. Umnumzana Paul Mangwana omele ibandla leZANU-PF utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi umanyano lo wehluleka ukunika ngemfanelo umnumzana Emerson Mnangagwa amasamanisi. Uthi ngakho-ke sokumele udaba lolu lulahlwe yi-Constitutional Court. Umanyano lo ufisa ukuthi kuguqulwe impumelo yokhetho olusanda kwenziwa iZimbabwe Electoral Commission. I-MTC Alliance ithi izeki kayiqhubanga ngemfanelo ukhetho lolu. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxele umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF.
Emthethweni phela singakhohlwa nesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso silese sinika umuntu ukuthi abe nelungelo lokuthi aphikise mhlawumbe khonokho okuyabe kuphumile ukhetho njengokuthi nje bona abakwenzayo be-MDC. Kodwa-ke ekwenzeni khonokho phela kithi sinale sikunanzelela ukuthi bamele bekwenze ngendlela eqondileyo eyokuthi la nxaso kuthiwa itheli yalowo muntu ophikisana layo umbo omele umenzelisa amaphepha onguye ophikisana lalokho okube nempumela kukho usokumele wena ube nezinto eziqondileyo ngoba konke uyabulala kuqondise kuye kulokuthi ucina uthi ungasokuqondisi kukutheli lakhe lela linike lona izeki ukuthi utholakala ngaphi. Kuqakathekile konokwana kakhulu emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwakamaphepha uhambise lakuye wamukela ngesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela nje kunjengokuthi mina ngangikhangela la madoda ngendlela abakhambise ngayo amaphepha bakhambise sebeqondise ukuthi hhayi sisikhathi esingani sesingemva kwesikhathi mana sibonge ukuthi akwamashortcut kuphela sikhambe lapha eofficeini yakhe umongameli kodwa ke bebemele baliqondise khona ngale lapha alekheli lakhe elilotshwe khona phansi ukuthi hayi utholakala endaweni ethile i-address yakhe eyiyo eqondileyo ngokunjalo-ke singazi ukuthi umthetho wona uza kubamba njani kodwa-ke khonoko lakho kube liphutha kakhulu elikhona elenziwe yi-FDC kumbe ngokungaqedi umsebenzi wawo ngesikhathi esifaneleyo
ye kodwa abanye abantu bathi hayi ibandla le-ZANU PF lapha selingani lethukile ngakhonokho ukuthi bathi umnangagwa ngazange ngithethwe ngendlela eqondileyo ngakho ke seyodinga konke nje isizathu nje ukuthi bangabambelela lapha lalapha
yabo kithi hathi ibandla le-ZANU PF lilungiselele ilanga ibandla le-ZANU PF i-team ka-president ilungiselele kulamagqwetha amadoda sibili othina masa labo mangwana le-team zabo zenzana
lo ke ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla le-ZANU PF kodwa ke udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikamnumzana Nelson Jamisa uthi ibandla le-ZANU PF seliphelelwe ngumphako
amaphepha aseva lapho umuntu azakala ehlala khona upresident Emmerson Mnangagwa usebenza ekumona umuntu ababuilding sesabe umuntu ababuilding bathi bona fana basiyele ukuthi hayi abafuni lapho bafuna ku-Minister of Justice sawahambisa ku-Prosecutor General khonakale so lokhu asebekutsho nje sokungani yingxoxo ndinandlele phela lokuthi inauguration akade bekhuluma ngayo sebeyikhansile ngoba batholile amaphepha angazi ukuthi sebezamani bethuke nje ukuthi upresident Nelson Mthamisa ule evidence eneleyo ezenza ukuthi okwathiwo ngu-Justice Chikumba kwesulwe
ye siyabona njalo kulamanye amagwetha athi lolo daba lungani lungahlupha ikakhulu nxa sokubuya emaphepheni la ukuthi lingafaka endaweni engasiyo so ke nxa kungenzakala njalo lizathini
angizwanga lapha ifoni ingane yakhonjena
oye engutshoyo ukuthi-ke kulamagqwetha athi wona abone ngazani udaba lolunxa lungalahlwa ngenxa yokuthi amaphepha ahanjiswanga njalo ngemfanelo so ke kungenzakala khonokho lizathini dokotela
amaphepha ahanjiswe ngemfanelo umhlaba wonke ukhangele okwenzakalayo uyazi ukuthi ama-journalist abekhona kuhanjiswa amaphepha amantu ababuilding bebekhona kuhanjiswa amaphepha njalo ku-Ministry of Justice ngalolo hlobo angazi ukuthi bacabanga ukuthi wenza bazathabisa bani njalo bazakholwa ngubani ukuthi amaphepha awakhanyiswanga ngoba kwenziwe egcekele umuntu onke ekhangela amaphepha anikwe u-sheriff we-high court so akhanyise kathathu lokhu uzanye ukuthi kudingwe lapho upresident Mnangagwa ekhona umbe umuntu ongabe emmelele ngalolo hlobo angazi ukuthi kukhanye ngani nje bayaphonga uzama ukuthi bangabona ukuthi bangasila njani ngoba phela i-evidence ibehlula
ye lina ndibona ngazani lizatshaya njani kulokhu elikwenzileyo kuyaphumani
hayi hayi i-evidence isegcekeni emasabezulu iqiniso ngelo ukuthi phela umuntu nxa ebala nxa kunabantu abangu-10 nxa bengu-11 bangu-11 manje u-Justice Chikumba wathi abantu bangu-11 uthi ezekipha amaphepha kamaphepha kathi nabantu kade bengu-10 khonokho kumgqeke phela ukuthi ubekhuluma into ayithandayo nje kodwa angakhuluma into eliqiniso
udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa umkhokeli welinye lamacele lebandla le-MTCT sixoxelaye eseharare
Sigcina amasiko wethu okwakusenziwe manje
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lokuthi yindaba abanye amajaha ethatha omama abangani sebekhulile kulabo enkundleni lapha-ke ngilonkosikazi Sakhile Liline uMadube ukhona ngale-ke kwele Botswana njalo lo baba uGift Sipho Juma ukhona ngale-ke kwele Zambia ngiyalamukela kuhlelo sihlobo zami ngizakuqalisa ngawe baba Juma
ye kudala lokhu kwakungekho ukuthi umuntu ongumfana athathe umuntu omdala kuye kodwa mbona kulezi nsuku abantu kabasathathi ngenxa yokuthi ufuna ukuthatha umfazi omuhle njalo olamalungelo amahle lamasiko kodwa bathathela ngenxothi sometimes uyabe umuntu lana uyabe elemali umfazi so lwana umfana uzathanda imali kulwana umuntu omdala ngakuye ye so okwenza ukuthi into enkulu kakhulu yenza kanjalo ukuthi abafana babeathatha abantu abadala ngenxa yokuthi bafuna ukuthi bancedwe kuthela kuthi abantu abaningi omama abalezimali bafuna abantwana abantwana kibo ngoba bona already bale mali so laba abantwana bayahugwa ubana ba bathathe laba bantu ngenxa yokuthi bafuni imali kulaba bantu.
Ye, siyabona ke Madube uyakhuluma lapha ke ubaba uJuma uthi kuyakhanya ukuthi sibili kulabantu abathatha omama sebekhulile ngenxa yokuthi bakhangwa imali wena ungathi ngakhonokho.
Ye, ngabe kuliqiniso khonokho ngoba ilengi le yakhathesi abafuni ukusebenzela ngabantu labana abafuna ukuphonga ukuthi yonke into ibe easy. So abantu omama sebekhulile babone ngathi abangaba yenzela izinto zibe easy ngoba lihlela imali ukubanika imota zokuthi betshone begijima ilanga lonke imini yonke but aso nto enhle elungileyo. Untanga kumele athathe umuntu olingana laye uthando is fine kodwa nxa befisa ngathi kuthi umuntu omdala kumele la uzame ukuthi uhambele intanga yakho.
Siyezwa baba Juma lapho uyakhuluma umama uthi kumele umuntu vele adinga intanga yakhe so yena ungani uyakusola lokho ungathini ngakho.
Ye, umuntu kufanele adinge umuntu intanga yakhe yikho okufaneleyo kodwa ngenxa yakho nokuthi ngikuchilo imali yikho kwenzisa ukuthi abantwana kule nsuku baphume endleleni elungileyo kodwa into efaneleyo yokuthi umuntu adinge ointanga yakhe.
Okubi ngokuthi ube lo mama omdala kuyini ukuthi omdala kulawa okubi kuyinjo
kule zinto eziningi ezimbi lu ungathatha umuntu omdala kuwe izinto eziningi aso zihambe kuhle emzimbeni wakho ngoba amalokhuzeni isayensi ithi ukuthi umfazi uyakhula kakhulu ukwedlula umuntu oyindoda ezintweni zonke socially ezintweni zonke kuphela lomzimba wakhe so kuzenzekala ukuthi ezinto eziningi asoze ubukwanisa ukumenzela lwana umuntu omama ngenxa yokuthi wena yena wena ungumntwana yena ngumdala umzimba wakhe lo mzimba wakho uhambelani ayisiyo ntanga yakho.
Ye kambe kunjalo Madube?
Ye unjalo ngoba ma uthatha umuntu omdala nosesemutsha abanye ngibe bathatha omama babo sebekhulile bengazozephinde bavela kantwana kunjalo futhi abanye bathatha ngabadala ukuthi lawo uyakusukona ukuthi nxa umfana ele-20 ethatha umuntu omdala ele-48-49 umfana uzasele-35 umuntu omdala vele uyakusekhulile so aso nto i-right nale omali intanga ayizame ukuthi ithathe abantu abalingana lawo abadala labo bangakhangeli kakhulu ebantwaneni abancane bakhona abadala abasafuna ukuthi ngabe bayathatha abalingana lawo yikho ngibona ukuthi kungaba ludubo ngoba ungathatha umncane uthatha umuntu osekhulile uvele umama uzakhula kuthiwo lokhu njalo so ngesikhathi ukubona intanga zakho suyaqalisa ukulokhu uphuma phambi kuthiwo umanenjile.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Madube. Vala khonapho ngamafitshane baba Juma.
Ya, into engayithoyo nje ikuthi abantu kufanele ukuthi bayekele lento yokuthanda ukuthatha umuntu ongumdala ngakuye badinge umuntu oyintanga yakhe ukwenzela ukuthi izinto zonke zibe zihamba kakuhle.
Ye, sibonga kakhulu ke baba Juma. Madube, gqiba khonapho ngamafitshane Madube.
Ya, intanga makhuthaza intanga ukuthi ikhangele intanga zayo.
Ye, ntathi tubalele ukuthi ngibonge ke umama uMadube usakhile liline khona ngale ke kwele Botswana njalo ngibonge lo baba uGift Sipho Juma ukhona ngale ke kwele Zambia lezi ke zincwadi zamasiko esintu baba Juma lo mama Madube siyabonga kakhulu singadinelwa kusasa ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube ilanga
sigcina amasiko wena owangusenziwe manje sigcina amasiko wena
owamanje ake sizwe ezabatsha silo Mike Hobe. Imchina yethu kanye ngazani ke ingani yala singazi ukuthi kumbe iba njengomqando kumbe uhamba njani kodwa sibona ngazani sizalifakela ke kathesi ikonoko ke oyithulwe uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo uMike Hobe. Namhlanje sesibuyela ke kobulawayo sixoxa lo mnumzana Tinashe Gambarami yena osanda ukunqoba kukhetho lokuba ngukhansela. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Gambarami ngiyakwamukela kuhlelo, unjani mnumzana?
Ngiyaphila, unjani msakazi?
Hayi mina ngiphilile. right tinashe kulento eyinenge engifisa ukuthinta kuhlelo lamhlanje saqala sithinta indaba lena eyokuthi abontanga abaselizweni lethu abasekela amabandla atshiyeneyo ikakhulukazi abasekela ibandla elezanu PF njalo abasekela umanyano wenu owe-MDC Alliance abalawo umbono ofanayo nxa sesixoxisana lo daba lokuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sengizwa abontanga abaningi besithi uChamisa nguye okumele abe ngumongameli, uMnangagwa abamfuni. Nxa kungumnangagwa ozaba ngumongameli abasoze bamnanzelele. Awungitsheleke khamba lami ukuthi ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane sisebenze ndawonye njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sishiyane lalokho ukuthi wena usekela ibandla liphi, mina ngisekela ibandla liphi, ngiyeke sisebenze ndawonye.
Yebo, ngiyabonga kakhulu ngethuba onikezelwe namhlanje. Ngithanda ukubingelela abalaleli. Okokuqala into engayitsho ngeyokuthi kumele siqalise ngokuthi mina njengomuntu okhethiweyo kuwa 3 nginguntanga njengomuntu osakhulayo. I see it important ukuthi we dissolve and diffuse amaparty political lines where we say ukuthi all the young people abakhona abalama ideas atshiyeneyo abanye kade beparticipate kuma elections abangasaphumelelanga ngabantu ade belama ideas abade belembono akade belayo that way ideas angancedisa kobulawayo laseZimbabwe ukuthuthukisa ilizwe lethu lesigaba sethu sakobulawayo.
Hayi, siyakuzwa kambarami njalo amhlophe phela bhuti ngokunqoba ukukhetha.
Hayi, ngiyabonga kakhulu. It was out of hard work as well. Abantanga they are disadvantaged. We don't have resources. Nxa singena ku ground we try by all means ukuthi singene nje but it was not easy. But at the end of the day we achieved. We had a lot of young people, young women and young boys abasifiso sokuthi bethole umuntu ongabakhokhela o-understanda ama-levels lento ama-challenges esasiwafesayo njengabontanga.
Awungitsheleke khamparami ukuthi abontanga abahlala esigaba sakho kumele bakhangelele ukuthi ukhansela khamparami uzabayenzelani.
Ngiyabonga khonapho. Into yokuqala, we need to have ama-social groups, social activities. I think if you remember, we had ama-social centers emalokishini. Those are places where we identify skill. Ukuthi abantu, if they have different skills, they come and showcase and have an opportunity ukuthi babuye bazenze abakwanisayo ngezandla, imisebenzi yezandla and different skills that they have. So ama youth centers lawana, those are centers ezingasincedisa ukuthi singa identify ama skills ebantwini, especially kubontanga. We look for funding ezokuthi ziyabe zincedisa abantu ontanga labana that we have identified talent.
Lo-ke ngumike wobe okade xoxa-ke lo kambarami okhethwe kobulawayo ukuthi aba ngukhansela. Okwamanje-ke sesilitshiye ezandleni zikantukameli Gomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upheteni lamhlanje?
Namhlanje ngibuye ngikhangela umbhalo okhuluma ngokholo. Sizakhangela kwabaHebheru ichapter ka-11 ivesi ngu-1-2. Ivesi le ithi yona, manje ukukholwa ukuqiniseka kulokhu esikuthembayo nokuqiniseka ngalokhu esingakakuboni, yilokhu abadala abangcotshwa ngakho. Lumbhalo uyangikhuthaza kakhulu njalo ngiyakholwa ukuba uzasikhuthaza njengelizwe leZimbabwe namhlanje ukuthi ukukholwa kukhangele into esingayiboni. Ukukholwa kubuya lethemba lento esingayibambi ngezandla zethu kumbe singathi engabonakali, engavezi egcekeni ukuthi isikhona. Kodwa nxa thina sithandaza sikhuluma lo uNkulunkulu njalo simethemba, manje ukukholwa kuqinisekile njalo kuqakathekile kakhulu. Ngoba ukukholwa kokuqala kutho ukuthi uyakuqinisekile ngento le oyithembayo kumbe oyithandazele uNkulunkulu ukuthi yenzakale. Nxa ukhangela umumo oyabe ukuwo, kuyabe kungatshengiseli ukuthi linto izayenzakala. Njalo umumo oyabe uphakathi kuwo ungabe uphika lokuthi linto ingenzakala kodwa umuntu olokholo uma ngokwethemba ukuba ilizwi likaNkulunkulu liqinisekile njalo lokuthi uNkulunkulu wethembekile ukuthi lokho esikuthandazayo kuye uyakuveza njalo uyakwenza anje singakhumbula umbhalo wakhe uthi yena kafanani njengomuntu ukuthi lokho akuthembisayo uyaphenduka bese sithi abe ngisomela lapha kodwa uNkulunkulu uthi nxa esithi yena uyebo wakhe nguyebo uhatshi wakhe nguhatshi manje thina nxa sikwazi ukuthi sithandaza sinwe ezithembisweni zikaNkulunkulu esizibona ezwini lakhe kumele sibe lokuqiniseka ngento leyo esiyabe siyithandazele ngoba izwi likaNkulunkulu yiso isisekelo yilo idwala elinganyikinyekiyo okumele sime phezu kwalo nxa sithandaza njalo nxa sicela izinto kuNkulunkulu abantu abaningi nxa sebethandazile bahambisa izicelo zabo kuNkulunkulu bathandaza kakhulu uyezwa umuntu elokhu ezibuza ukuthi kambe shu into le ingenzakala nxa ususenza njalo sokungena ukungakholwa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi into ephuma emlonyeni wakho kumele ihambelane lokholo oluphakathi kwenhliziyo yakho ngakho isikhathi esiningi kuyamele ukuthi nxa suthandazile uqalise ukukhuluma angani sokukhona lokho okuthandazeleyo nganika lomzekeliso nxa uthandazela ukuthi uNkulunkulu akuphilise akumelanga ukuthi uhambe uthi mina vele lo mkhuhlane ngowami mina vele hayi lo mkhuhlane ngowami lo kumele ukuthi ungathandaza uthandazele ukuphiliswa uNkulunkulu uqalise ukukhuluma ukuthi hayi sengiphilile ngegama lika Jesu ngabe umbuthandazela ilizwe lethu leZimbabwe ngiyangizwa abanye abantu besithi hayi Zimbabwe ayisoze vele kulungele uthola akulalo uthola uzalunga ngenxa yokuthi wena utshona ukukhuluma njalo indaba ungakhuluma ukuthi la iZimbabwe ilizwe lethu elihle iZimbabwe ilomnotho iZimbabwe ilemsebenzi iZimbabwe izaba ilizwe lomuntu wonke sizahlalisana sonke kakuhle sithokoze sisonke nxa sonke singakhuluma ngaleyo ndlela sizaletha izibusiso elizweni lethu leZimbabwe kodwa nxa siyabe sikhuluma ngendlela eyokuthi akulakuthola uzayenzaka lapha eZimbabwe siletha izithuko lokubisela ngemuva yonke imithandazo ebesiyenza
akuyiphethe mfundisi
sakho ndiyakhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuba asibeni lokholo asethembeni ukuba uNkulunkulu izithembiso alazo ngelizwe lethu leZimbabwe ngempilo zethu kuzafezeka baba ngegama likaJesu sithandazela ilizwe leZimbabwe silokholo ngelizwe lethu silokholo ngezigaba zethu sithandazela abazalwane lezidalwa zeZimbabwe uNkulunkulu busisa leli lizwe busisa abantu abakho laba abagulayo basilise ubaphilise ngelizwe lokholo siyathumela ukuphiliswa lokusiliswa emzimbeni lokususwa kwemthalo enzima ngegama likaJesu siyathandaza amen.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu ke Ntukamini Nkomo singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende wakwaleZimbabwe uthi usekufezile okunenga kufiswa lilizwe leMelika ukwenzela ukuthi amazwe la abe lobudlelwano obuphezulu. Ibandla leZANU-PF lithi kumele kulahlwe udaba lokuphikisa impumela yokhetho oluphanyekwe yi-MDC Alliance. Kodwa ke umanyano we-MDC Alliance uthi ibandla leZANU-PF kalaze likukhulumayo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoKips Dube. Ye, loba sengivalelisile kodwa lingakhohlwa ukuthi sasa ekuseni sizabe silethulela indaba zethu zesindebele. Nxa silethulela khonokho indaba zethu libibone lani ukuthi liyabe lisilandela kuFacebook VOA Zimbabwe, VOA Studio 7 le-VOA Indebele. So ke sizabe siphakulele kumnandi uluju kuphela. So ke sengisithi nzwe khonapha ke enkundleni kodwa ke kwezinye indawo sizabe singayenelisi ukuthi silethulele indaba zethu kuFacebook. Okwamanje sahamba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.